isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali kuka njani hluka ndaba olamukela emsakazweni Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 kuLwezi 2019. Igama lami nguChristiana. Endabeni zethu lamhlanje, imali entsha ebikhangelelwe ukuqala ukusebenza elizweni izolo kodwa ayibonakalanga isikhangelelwe ukutholakala emabhanga lamhlanje.
Mhlawumbe nxa bengayiprinta ibe nengi kakhulu ingaguqula kuphela isimo sokushoda kwemali okwezinsuku ezimbili ezintathu, kodwa nxa uprinta isiba nengi imali ukukhumbule kukhwela intengo yezinto ngokuba vele kusebenza kanjalo emhlabeni.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwesikhundla sikahulumende sokugatsha lwezenzakala ekhaya ebesihlala siphiwa abangamalunga ezabu.
Kuyunit accord leyo, i-Home Affairs remain kuzabu. Izabu yiyo enza such agreement kwaba la ma-closes wona lana.
Luyaqhubekela phambili uhlelo lokuzama ukususa umongameli welemelika esihlalweni umnumzana Donald Trump, kodwa amalunga ebandla lakhe ayamsekela
ngoba sebebona ukuthi lo muntu akalungelanga ukubusilizwe leli. Angibone ephumelela uTrump ngo-2020 even though bengamimpicha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imali entsha ebikhangelelwe ukuqala ukusebenza elizweni izolo kodwa ayibonakalanga sokuthiwa isizatholakala lamhlanje emabhanga. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uthi amabhanga athethe imali izolo njalo uzulu jikelele uzayifinyelela lamhlanje. Imali le $2 yelitshe le $2 le $5 ezephepha. Uzulu ubikwa ezenelisa ukuthatha imali emchineni yemali ama-ATM. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli ngenjongo yokuqeda ukusilela kwemali okuqhubekayo elizweni inengi selingelitshona endwendweni zamabhanga. UMangutsha uthi njalo uzafaka enye imali engange $1 billion emkambo wemali phakathi kwenyanga ezisithupha ezizayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Angeke ilethe ububelo kwezenotho, akula nguquko engalethwa imali ngoba iyafana layo nale kade vele ikhona. Mhlawumbe nxa bengayiprinta ibe nengi kakhulu ingaguqula kuphela isimo sokushoda kwemali okwezinsuku ezimbili ezintathu, kodwa nxa uprinta isiba nengi imali ukukhumbule kukhwela intengo yezinto ngokuba vele kusebenza kanjalo emhlabeni. So akula nguquko enhle enengi engeza ivela kuleso simo. Okukhulu ukuthi kungonakala kakhulu nxa ngabe bayiprinta isiba nengi imali kuzakhwela izinto kugcine kudula izinto kakhulu ezitolo.
Kodwa odubo lokusilela kwayo emabhanga lapha awuboni luphela yini ngoba yiyo injongo kahulumende lapha?
Injongo angasoza izuze ngokuprinta imali yona le ayilethayo. Kukhathana kakhulu kuswelakala kwemali emabhenki. Kakuqedwa yikuthi imali iyashoda eprintwayo. Kuqedwa yikuthi abantu kabalathemba lokugcina imali emabhenki ihlale ilamandla ngendlela efaneleyo. Ngendlela yokuthi ilahlekelwa ngamandla imali, sekusitsho ukuthi kumele uyisebenze ngalolo suku oyithola ngakhona. Ngokuba nxa uyithole namhlanje ungalinda kusiya kusasa, isuku ingasathengi lokho ekade ingakuthenga namhlanje. Ngakho-ke lokho ukuthi aqeda amalayini emabhenki ngeke akwenze ngokuprinta le mali. Kusesekhatshana kudingeka umnotho oqinileyo, kudingeka abantu bathembe amabhenki, kudingeka inguquko eziningi kakhulu.
Ukhona kahle kahle ukuze umnotho weZimbabwe uvuke ume njalo ngezinyawo, kuyini okumele kwenziwe?
Okuqala kumele kulunge ipolitiki ngokuba yiyo phela enxusa abantu abavela ngaphandle ukuzohlanyela izimali. Balanda ipolitiki ezinzileyo, ipolitiki ehlalisekileyo, ipolitiki engelambango phakathi okungaphikisenwayo ukuthi owawinayo ngubani, ofanele angene ngubani. Okwesibili, ukuthi kubuse umthetho welizwe, kuhlonishwe umthetho, kubuye njalo kuhlonishwe ilungelo lalabo abangabanikazi bempahla ukuthi ngama-property rights. Okwesithathu okudingakalayo ukuthi kuhlonishwe imithetho yomhlaba ngokuphelela kwayo ephathelene lokuhlanyelwa kwezimali, ukuthi umuntu oletha imali akwazi ukuyithatha ahambelayo nxa esefuna ukuhamba layo engavinjelwanga. Okokugcina okuqakathekileyo yikuthi sibe nemali yeZimbabwe ekwazi ukugcina amandla, to retain value ngesiNgisi, ngokuba umuntu ofaka imali namhlanje kafuna ukuthi kusasa ijike ingasathengi lutho, nxa esezuza inzuzo ingasathengi lutho, kumele ibe lamandla. Kungahlangana lezo zinto lezinye kungaba lomehluko kuqalise ukuthi-ke ezomnotho zikhule, kodwa kwakhathesi kasikakubonile kodwa kwalezo zinto kusenze kungenza ukuthi kube le nguquko kwezomnotho.
Ibhondi belisebenza likhona kodwa lingatholakali lisezikhwameni zabo siphatheleni, ubona kusiba le nguquko yini ngali mali ezayo?
Yona imali ezayo iya njalo kubo siphathelene, ngokuba njengoba ngike ngatsho ukuthi nxa ngabe kungela nguquko emandleni emali, kungela nguquko ezintweni ezenza ukuthi imali ihlale, esingabali ukuthemba ezomnotho okuthiwa yi-confidence. Nxa ngabe abantu bengayithembi imali, osomabhizinisi bengayithembi imali, kayisoze yathenga lutho, kayisoze ihlale ebhenki, iza emgwaqweni iyesetshenziswa njengalokho ibhondi belisetshenziswa, akula nguquko ezaba khona.
Lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama ufungise abaphathintambo abatsha abakahulumende ababalisa umnumzana Jane Van Muswere osekhokhela ugatsha lweze Information Communication Technology, Postal and Courier Services, kanye lomnumzana Daniel Garwe ozahola ugatsha olutsha olwe-National Housing and Social Amenities. Abasekeli babaphathintambo bengatsha ezehlukeneyo abafungisiweyo njalo izolo babalisa unkosikazi Marian Chombo, labo mnumzana Dingumuziphuthi, David Musabayana, Tinoda Machakaire, Clemence Chidua, lo Raymo Machingura. Kusenjalo abanye belokhu besola ukukhutshwa kukamnumzana Kane Matema kugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya olwe Home Affairs, esiyisikhundla esasiphethwe yikuwephula isivumelwano se-Unity Accord esasayinwa libandla le-PF ZAPU leZanu ngomnyaka ka-1987. Sakufaka sobala ukuthi lolu gatsha luzamele luhlale luphiwa amalunga avela kubandla le-ZAPU. Owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra mnumzana Max Mkandla utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ye, baqinisile kulama clause athile ayitshengisa ukuthi kumba khomba ukuthi kuUnity Accord leyo iHome Affairs remains kuZaphu. Izaphu yiyo eenza such agreements kwaba lama clauses wona lana ukuthi khona iHome Affairs iyahlala ikuZaphu. Physiotherapy yona liana liana is just a clear indication it yona Zipra Forces. It is Zimbabwe National Army, ZNA. That name comes from Zanda. So, abantu abakwazi bonke khona lokho ngisho kodwa abanye abakwazi yikho khona lokho ibhedi yona leyana epolice leyana yasungulwa ngenkomo leyana so yikho lapho abathi wona hayi wena vele ubambe lapho lwani ebambela phansi so ke ngaleyo ndlela kwatshengisela ukuthi khona i-home affairs iyaziyephelela phephela khona vele kumbe iyaphela mba kayipheli kodwa isale kuzapho however ke of now of late akula unity ekhona kathesi laphana iqiniso kalikhulunye ngoba uKenny Matema lolokhu uzweni lokukhemba uMokhard i-national chairmanship yayimele ukuthi sihlale ise ikuzapho i-national chairmanship ngokusungulwa kwayo. Okay, kathesi vele ufokusela uSimon Khaya umoya khona phana noKenny Matema lokhemba akusele omunye umuntu okhona lapha akula laphana ongakuclaim ukuthi khona urepresent izaphu laphana akusela enjele imasungu ama-elders lana then just day asikuthi ngene usakhuluma ngokwezaphu lwana usehlale ukuthi akula lapha angakhona vele lozeke kuzaphu uyafika enzini eguquleni izaphu yaphuma laphana iyaziwa ukuthi imile lapha upresident wayo lo the late Dabengu lapha kulo acting president kathi sokhona so bahamba ku-Congress izaphu lesakhulunywa lapho ukuthi khona ibambane lezanini
icho ngani ukuthi kungabe kuyizaphu yakuqala le
vele i-breakaway phela bangena laphana basebephuma abaphumayo leka so zaphu 2 zaphu 1 kumbe super zaphu izaphu abasalayo laphana abasalanga beyi-leadership basala bengabantu abaseleyo njengokuthi khona abantu bazisalele khona ngale ukuthi khona omunye nomunye sejoyinile by default ukujoyina izanu kwathi kwaba nembangela ezabangela khona kuqala kungalandeli izinqumo ezazibekiwe njengoba kathesi nje sikhuluma sezinje so khona kuqala kungalandeli izinqumo ezazibekiwe laphana ukuthi khona hayi sizalandela lokuthi khona i-home affairs isalele okhe isezandleni zezaphu kukho lokuyimfihlo okunye singasoze siwuchaze laphana laphana okungaze ngulandelwe okwenza ukuthi khona odabengwa laba nabanye bakhe befulathele ubukhokheli bukamgabe kuzani
sesikhangela zona izikhundla zonke eziqakathekileyo kubutho lakuhulumende singathi abezaphu labezipra bakhona ngokufaneleyo
of late njengoba kathesi i-army vele ikhomandwa ngu-former Zipra Cadre inanzelelwe khona laphana uzukhangela ezinye izikhundla eziningi-ningi nje vele zibanjwe kathesi yi-zipra akungananzelelwanga khona kuphela i-vetting ye-zipra i-zipra kayivetwanga i-zipra kayivetwanga ungabiza kathesi yakwani i-brigade bagcwele abantu base-South Africa lapha bakhona eBotswana lapha khonapha ekhaya lapha bakhona abasebesile abangasele kuthole lutho zero so khona khona kubuhlungu ebantwini lokuya yikho sikubonayo ukuthi khona laphana ayizipra ke zengeli kinanzelelwe ngitsho
lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipra ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga westudio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhulumende uqhubekela phambili esakha isakhiwo sokubeka isidumbo esithiwa yi-mausoleum ngesiNgisi owawumele kubekwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Leli phephandaba lithi alenelisanga ukuzwa ukuthi kanti vele manje njengoba Mugabe wabekwa kibo kozwimba usezabekwa ku-mausoleum le ezabiza inkulungwane zamadola amanengi ngubani. Iphephandaba le-South Africa ngelo uxolo iphephandaba le-Newsday lithi inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson usethembise ukulolonga umthetho ozakwenza kube lula ukupha amavisa izisebenzi ezempilakahle. Lokhu kuzabangela ukuthi iningi labodokotela eseliqotshiwe nguhulumende weZimbabwe lenelise ukuthola umsebenzi lula kweleBhilitane. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi elisithumela wona ngeWhatsApp. Thank you.
siyajabula uma sizothwa imvulini ethile ancane ekhaya usenza sibe nethemba lokubana kuzoba ngcono uma kunganetha amanzi abantu bathola amanzi okuphuza esifuyo naso zincedakale utshani kuhlume ngoba yibe sekunzima
linjani Studio 7 labalaleli imugabadela ncube lapha nsevoice ngike ngikhulume ngogawule lo ugawule uthi wena awuncengi ama-Americans kodwa uhola i-US dollar lelo eliyilo imali lina phela yini abanikazi yini eliphethe lihola lona but utawuncengi i-America uphile ngayo kanti wena ekhanda lakho mdalo njani vele ufuna ukuthi umnankakwa ende ngokuthi uyakhulumela izanu but kuzokuphelela khonoko kuzokuphelela mpela kuzokuphelela because umbuso wenu lo uzophela abantu bahlupheka libashaya ngamabhondi kodwa lina lithola ama-US dollar kodwa uthi i-America le-Britain awuyincengi awungeke uphile ngayo uzophila ngani lizihawulela so liyophila andizihluphekela abantu benkosi kathi inkani ngeyani ama-sanctions la ngoba asevulele ilizwe athagethe lina kuphela abantu bezano nothi abantu bezimbabwe kuthi liyahlupheka yini liyazihawulela lina abantu bezano sha
ngiyabulisa kubalaleli be-studio 7 nabalandeli be-studio 7 Ncube nami ngithi ngike ngiphose umbono wami uthi noma amakhansela e-MA ZANU-PF ekuthiwa awinini ayikho nje indaba yokuwina kwe-ZANU-PF ibuqili nje kuphela kodwa ke kungasenani ngoba kuyafana nje naye i-MDC noma iwinile kuyafana kithi abantu abaphasipasi kuyafana yibo abaphila abazivelela kahle nasilamba sihlupheni so la ma-political parties esinawo mina ngicabanga nje basebenzela emapoketini nabo thina just akusibantu sidingalwa nje uma kuvotwa kuphela ngiyabonga Ncube
awu siyajabula uma kungabe kunjalo emsakazi empeleni kumele sikukhuphe kusenhliziyweni yethu njengoba namina ngiyengatsho nje ngaphambilini ukuthi umuntu seze elanda ko-35 years esegangeni siku-exile kuphela layo so ngabe kuthiwa mhlawumbe abantu bayawavusa amehlo kubonakala ukuthi kungaba nemizamo ethile engenziwa ngoba abantwana bagcwele isigaba sonke lesi bayahlupheka asazi ukuthi ingalungiswa kanjani le ndaba le uma uhamba lapha ungathi nje sekukobulawayo ngendlela abantwana abaningi ngakhona la mina ngiyamangala ukuthi umhlaba uyakubona lokhu or awukuboni uthule kanjani side lesi sikhathi abantu behlupheka mina ngiphuma esikoleni ngo-1977 ngesikhathi sikasmith laphayana asibhedanga lesikole ngenxa yokubaleka ngenxa yempi abantu bagcwala iganga la ethi sibuya khona ngo-1980 sesizitshele ukuthi hhayi nawe kuphela uzukuthi sekafikile qala okunye futhi ngabo-82 abantu babulawa iwadwadwada into enjengale yona le documentary yabhalwa ukuthiwa i-grain 1979 grain plan eyayihlose ukududula umhlobo othile yuki phezulu angazi ukuthi into abantu abayibona kanjani so yindaba ukuthi le kumele ukuthi isakaze izwe umhlaba wonke ma kuyukuthi abantu kumele bezibuse kumbe bezimele or liyaqunywa lilizwe phakathi liqunywe emngceleni kalo james ustandard jameson lo abanye baya ngale abanye ngale yabona omnye uma sehlala kwakho omnye sihlala kwakho umakhelwane lizozwana ke kodwa umakhelwane wayefuna ufake unyawo lwakhe emzini womunye umuntu yikho lapho kuliwa khona ngoba isimo sibi kakhulu ma audio nje sinokuwabona abantwana bethu bekhala bexotshe imisebenzi bengaqhatshwa bemarginalizwa kuthiwa kwenzenjani kubi kakhulu ya mna ngu-Lawrence Dube ya inhliziyo yami buhlungu kakhulu ongaukuthi uma kungenzakala ngife abantu bakithi sebekhululekile ngajabula kakhulu ngibonge kanjalo
ninjani nonke nangise-South Africa e-Cosmos City e-Joburg unengxaki ekhona mayelana ngemali lizwe lethu lasekhaya eZimbabwe sizubuhlungu kakhulu ugovernor we-Reserve Bank of Zimbabwe uyakhuluma into angakhuluma into ayenzakali into lokho ababekukhulumile akwenzakali bakhuluma
last week ukuthi next week bazakhupha imali entsha $2 ne-$5 ezasiza kuleyo mali ebikade vele ikhona. Nanti ke idate namhlanje isifikile ukuthi imali leyo iphume, akuhambi, akuchaci. Abantu bayavuka bavukele emabhenki bethu bangathola imali njengokuphuma kwabo, akula nix. So asazi ukuthi why bephatha abantu ngendlela ebuhlungu kanje. Why bephatha abantu ngendlela ebuhlungu kanje? Abantu badinga khona okuncane okuzimali emabhenki ukuthi basizakale. Bethu bamabhenki abayitholi imali. Okay, engithi mina umuntu ongasebenziyo ovuka ezihlalele ekhaya kumbe abanye bayalima, abanye ngababazayo ukuze bethole okuzimali khona okungabaphilisa. Uzaphila ethini umuntu nxa kuyikuthi abantu abalezimali zabo baziswela ebhenki? Phela lowo umuntu olimayo, lowo olemali esebhenki, uzakhona ukubana esiza lowana, uza kuyathenga ngumbhida lowo, mbathenga amajoga, ngoba imisebenzi etshiyetshiyeneyo. So besikhala kuhulumende bakithi ukuthi hayi, koze kube nini bakithi isizwe saseZimbabwe sikhala. Bangakholi sibona ngoba bayadla besutha nezimuli zabo, abantu besifa ngendlala. So nxa kuyikuthi uhulumende akanaki bantu, sesicela uhulumende omkhulu onguNkulunkulu angenele alungisise isimo esikhona ekhaya, ngoba yeyi kubuhlungu lokhu okusekhaya. Ngokomazwi ami ngiyabonga.
Lawo ke abe ngamazwi awenu balaleli bethu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke imlayezelo wenu ibe mfitshane, 1 minute kumbe 2 minutes. Siyabonga. Idale lePhalamende yeMelika ele House of Representatives likhangelelwe ukucubungula udaba lapho okule mizamo yokukhupha umongameli Donald Trump esikhundleni oluthiwa impeachment kuyona le iviki ngenxa yamacala awetheswayo. Umongameli Donald Trump usetshele umhlangano wokunanza ilanga lababe kubutho olwe Veterans Day eNew York izolo ukuthi kufanele uhlelo lolu lumiswe njalo kudingisiswe ngabaveza lolu daba abagoqela u-whistleblower onguye owavezayo ukuthi khona into ezazikhulunywa ngumongameli Trump ecingweni zazingelunganga. Lolu daba ukuze sizwe ukuthi kanti vele uhlelo lwe-impeachment lolu lwasuka ngapi njalo luya ngapi. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwele Melika.
I-constitution ye-America, the way eyalotshwa ngakhona, ilamalunga awe-government akahulumende amathathu. Kule legislature, kule judiciary, then kube le-executive lapho kulo president khona. La malungu amathathu anikezwa amandla alinganayo ukwenzela ukuthi kube lama checks and balances, kube khona okhangela elinye ilunga likahulumende ukuthi alethe umthetho. So i-legislator khona manje engingathi yiyo i-House of Representatives, ibona abalelungelo lokuthi upresident ma kukhona abakubona ekwenza okungaphandle kwe-constitution, kube yibona abamdonsayo bethi sondela ngapha. And ma bebona usenze wadlulisela kulaba abathi khona no lo muntu asisamthembi njengopresident, kuvumelekile ukuthi kube yibona abathi asim-impeache lo muntu. So i-House of Representatives right now irepresentwa imajority ngama-Democrats, and siyazi ukuthi uTrump ngum-Republican, and ama-Democrats abona ukuthi lento ayenzayo ngendaba ye-Ukraine ukuthi ahold i-funding yokusupport i-Ukraine eyiyona ethenjwe yi-NATO ukuba yiyo ebhekane le-Russia, ngoba i-Russia siyazi ukuthi always kulokungazwisisani lamanye amazwe awe-NATO. And uTrump ma kubonakala ukuthi yena usesebenzisa i-power yakhe ukucindezela ilizwe leli ngoba ifuna ba-investigate or uJoe Biden omchallenger ku-election I think ama democracy ku House of Representatives abona kufanele ukuthi bam impeach. Kodwa ukuthi bazophumelela sazi ngoba makusuka lapho kumele kuye ku Senate, i Senate iyona ezodecide whether baya impeach noma bam impeach. And i Senate yona ke i majority lapho ngama Republicans. So asazi ukuthi kuzozala ngkomoni. Kodwa I think into e right abayenza ama Democrats ngoba kulilungelo labo ukuthi u President mayiphambanisa bamqondisa.
Uyambona u Mongameli Donald Trump ephathisa lapho ekhupha lezi ngwalo okufanele azikhuphe ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle.
Uzontsara but ngibona bezomdonsa noma entsara kanjalo ngoba ekugcineni umthetho yiwona obusayo. And ama Republican okuqala siyabona lawo engathi ayam defender but kancane I think evidence mayiqala ukuphuma especially ngama hearings la sezwenzakala qala ngaleli viki azoba public kuthi ukuthi ke wonke ilizwe lonke jikelele selizokuqala ukwazi iqiniso elenzakalayo la ama Republican atim defender lawo angaqala ukuthi manje angathi asekho show sizobona ke into seziqala ukuthi manje zingasahambi ngendlela efunwa nguTrump. Kodwa kwamanje basami laye abaningi bakhona bayamdefenda bathi hey lento yonke isehoxi ama-Democrats azama ukumwisa from ubupresidenti bakhe. Kodwa I think i-evidence mayivela kucaca lasebantwini ukuthi ngempela ukhona into ayenzayo engavumelekile. Sizobona i-support iqala ukuswitcha isiya ngakuma-Democrats nale impeachment.
Kuyikuthi kungenzakala ukuthi iphumelele lo impeachment. Kuyini esingakubona kusenzakala?
Well, I think i-process yakhona ukuthi bangamimpeacha u-vice president ngiyozoqhubeka to the end of the term. Siyazi ukuthi next year kulokhetho luka-president oluka 2020. Even noma bengakhonanga umuimpeacher, I think masukuya kukhetho luka-2010, i-reputation yakhe izobe isidamejekile kakhulu ngoba uzobe sibonakala njengo-president ongathembakala.
Ye, kodwa siyambona elo sekelo olukhulu kulabo abamsekelayo. Ubona ingani kukhona yini okungenza usekelo lolu lutsha?
Angiboni usekelo lalo kubhesi yakhe luchabalala. Kodwa uqakathekileyo ukuthi kumele sazi ukuthi even ngo-2016 ukuwina kwakhe kazanga wine i-popular vote engikusho ukuthi wadliwa ku-popular vote ngama-votes adlula 2 million. So okuqakathekileyo la ukuthi ku-electoral college yakhona leyo ama-democrats akwazi ukuthi laba esibabiza ama-swing votes la ama-independent ama-democrats angakhonvisa bona plus abantu abasupporta i-Democratic Party bangaphuma bayovota in their large numbers okudlula abakwenza ngo-2016 ngoba sebebona ukuthi lo muntu akalungelanga ukubusila izwe leli. Angibone iphumelele uTrump ngo-2020 even though bengamimpeachanga.
Allo ke ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engumgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esedolobheni leVirginia ngapha kweleMelika. Yengoma yentombazana ecula iseSouth Africa idabuka eZimbabwe uLadi ingoma ethi yona nyama yembongolo sizali chunsela yona kumalanga alandelayo silesikhathi okwamanje ke isikhathi sesesidliwe ngumangoye olivalelisayo nguChris Gande ngisitha sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasithinta njalo ntambama ngo-past 7.